Kudlakela lobotyeketsha luqhamuke eGwanda kwabangela ukulahleka komphefumulo kanye nokulimala kwabaningi yisehlakalo ezakhamuzi zeGwanda ezithi akufanelanga siphinde senzeke. Izakhamizi lezi zithi lokhu kulwisana kwabangelwa ngabavela kwezinye indawo ababefuna ukuzotyeketsha ngenkani emgodini eGwanda kukhombisa khona ukuthi kufuneka imithetho kwezenjiwayo epha ilungelo eligcweleyo kuzakhamizi zendawo ukuba lelungelo lakuqala lokuthola inzuzo kuzo. Isiphathamandla sebandla lezapho eGwanda umnumzana Canisius Ngala uthi bafuna umhlangano omkhulu kwezenjiwayo ozakhangela ukuthi izakhamizi zivikela njani ezenjiwayo ezisendaweni yazo.
Singabantu thina beGwanda lento le siyayibona ukuthi idinga ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe kabanzi ngoba kunamakotipana zibona labo, kube lalabo abanikezwa amaclaim, kube lamapholisa phakathi, kube lomphakathi onangokwawo phakathi. Kudingakala ukuthi sihlale phansi sixoxisane into esiyibiza sithi indaba.
Unkala uthi lomhlangano uzasiza ukuze kusiya phambili kwazakala ukuthi ezenjiwayo ezisesigabeni zitholwa ngobani njalo njani.
Kumele kube lemithetho eyaziwa ngumuntu wonke, singabi lamagengi lawo esiwabiza sithi ngama-syndicate, ngoba ekugcineni laba abantu labo baphethwe ngabanye abaphethwe ngabanye, okugcina kukhoza ukuthi abanye abantu bangene phakathi bazithole sebeku-crossfire. La mapolisa agcine sezithola izandla sezibotshiwe kwezinye indawo. Ngeke silithole iqiniso uma singazange sahlala phansi sathola ukuthi singabantu singenza kanjani.
Le yinto egcizelelwa isakamisi seGwanda unkosazana Siduduzile Masilela, yena othi izehlakalo ezifanayo sezike zenzakala esigodini eBubi, eChiyazwa laseMberengwa, lapho abavela kwezinye indawo bezama ukwenza umathanda ngezenjiwayo zabanikazi.
Omunye nomunye kadle lapha khona, 95% abantu abasebenzi, lakithi lakibo kabasebenzi. So lakithi lakibo kulama resources. Omunye nomunye kabe lapha khona ukuze kungabi lomsindo, ngoba umsindo lo ngendlela oyenzakala ngawo, if they persist, kuzayidlula okulokho okwenzakeleyo, kugcine maybe songane-tribal law.
Unobhala jikelele webandla le-United Democracy Movement umnumzana Endunyati uthi nxa abantu abeza kwezinye indawo bengahlonipha izakhamizi zakulezo ndawo akusuke kube lohlupho.
Yonke indawo kulalokhu okuhle okuphilisayo, kumbe ngathi mina kukhona okube kunguNkulunkulu wekungasetshenzwa. Indaba yokuqala ukuthi kumele kuphilise bonabo bantu bakuyona leyo ndawo kuqala.
Unyathi uthi kufanele kube le ndlela izakhamizi zendawo ngendawo eziyisebenzisayo ukuvikela ezemvelo zabo.
Asike senzeni so bantu bakithi, sakhe ama-local economic committees abe yiwo umnyango wokungena endaweni lomnyango wokuphuma, kunjwe ngabantu baleyo ndawo. Ugovernment ke abe sebuya esapote labo bantu.
Umnumzana Nyathi uthi lokhu kuhambisana qathu lohlelo lokupha amandla ezabelweni oluzanywa nguhulumende olwaziwa ngokuthi i-devolution olemzini. Melitulo 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Kapo.